Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa Mthwakazi kuStudio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parlamente. Silazo ezokholo, ezamasiko kanye lezemidlalo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umhlangano omkhulu weZANU PF National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakoBulawayo. Abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugxila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028, lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe, i-constitution, ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe uMnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesi sikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo, isiphathamandla seZANU PF eHarare, uMnumzana Goodwills Masimiremga, utshiselwe iofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha uMnumzana Pardon Tapfumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayisiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana bayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba ye-succession, because ubaba uMnangagwa la nxa simchayela yena itemu yakhe kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda kuqalisa. So i-one thing nje engingafuna ukuthi ngiyi-observe ukuthi hayi, kanti sokungani sokuchitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo. But phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi nxasho kufika ekhethweni elokuthi ngubani osezamela ibandla leZANU PF, and that will be possible kubo 2027. Lapho yikho kungaba lenkamenkeme yendaba. But lapha la mboni mina Nkomo, kuphongukudonselana nje kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini, kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngiyihlayela mina, ubaba usesebenzile, nxa ekhulume esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba na? Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Just 2 years in a way with a funani. I'm born in Minangomo. Nkaila lapa spreti satak lapa. Utheta abantu wahamba la beplazi lakhe batshengisa ukuthi uyalima inkomo zikhona ama-leaders bahamba babona mina ngihlengi ungabona indoda isikutshengisa isibaya sayo hayi iyatshengisa ukuthi hayi indoda ngesibaya usele ndawo lapha azahamba khona seritayile ngumbono wami mina nkomo ngikhayela khonokho ambona ngani mina bamhlambela amanga mina umdala ngibona ngani uyaphuma umdala but nxa ana decide ukuthi elalele omama laba abahlabelayo lama youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uthiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna kumbe kafuni
umnumzana Pardon Tafumane ligqwetha sixoxelaye ekwelebhilitani Sokusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha ndawonye lamalunga amadala ePhalamende omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo Ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo. Abancintisa kukhetho lukamongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lamademocrats lomnumzana Donald Trump oyebandla lamarepublicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena ukuye waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021 ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama-battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempilakahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangutshikilobhanqa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokhu bengutshikile obhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho-ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibekwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti lapho sekuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi izindala zombili.
Kumadale omabili ePhalamende ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla?
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyiRepublican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives. Siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama-Republicans, iSenate iye ngaphansi kwama-Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo. Ngakho-ke amathuba okuthi ama-Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela. Kodwa-ke kusengenzeka lokho kungenzeka. Kanti-ke amathuba ama-Democrats ukuthi athathe lower house, the House of Representatives, aphansi. Kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho yinyamazane yenyonga ukuthi uyiqede kuze kwenzeke izinto. Kodwa-ke lo ozabe enqobile ukuba ngu-president kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe kusenate yabuya yanqoba ku-House of Representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyitshaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe enye yazo iphethwe ngelinye ibandla.
amazwe omhlaba wona ngobunengi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiya ngelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi ilizwe singalinganisa nje ukuthi nxa useRussia ufuna uTrump nxa useUkraine ufuna uHarris nxa uyi-European Union ufuna uHarris ngokuba uTrump muzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo kanti ke nxa uyi-Israel ufuna uTrump amanye amazwe ke lawo ayafuna uHarris kumbe uTrump kusiya ngokuthi iliphi lelo lizwe kanti kamanye njalo kakusoze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi nguTrump kumbe uHarris kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu ngakho ke kuya ngokuthi iliphi lelo lizwe
Umnumzana Efi Lela Ncube yingcweti ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika Zimbabwe Kesi ngene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko
wethu
Owenze
Zibonda bazayo lamukela kuhlelo lwamasiko Ngilami umthembo sithembayo uKeeps Dube Namhlanje ke ndomnumzana Muso Ngwenya ingcwadi kwezomasiko esintu Baba Ngwenya bingelela abalaleli
Siyabingelela uDube kubahlakazi nakubalaleli
Ye, akusitele ye ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo kanye kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathebeleni
kumele kubhekela nje ngolwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo kwakuDube sizaya esikhumbuzweni sempilo ebizwa kuthiwa yimbendes bak eyagcina sibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayezibutho namangiso ebizwa kuthiwa ngigodadi yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kalwezi 1st November nje kwaba le mpi laphayana embembezi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisi lele elaliholwa ngu-Major Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa ngu-CC John Rose
singathi-ke kolapho kwathunqa uthuli yebo
kwathunqa uthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalelwa ku-8,000 kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababevalelwa ku-20,000 yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo sizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi
kulapho wavela khona ukuthi uvala ngebheju asikho khonapho
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayelesigogo khalesi esibizwa kuthiwa emakuna siyisho ababethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawa kithi lawa aziqeda ananzelele ukuthi into okuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizokuthiwa bamemeza abanye bethi uvale ngebheju lokhu uvale ngebheju lokho ekungamaqhawa ngempela ayezimisele kakhulu babuDube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo
so-ke kuqakatheke kangalani ukuthi kunanzwe khonokho
kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni ngizakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amathiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevele empumalanga ngapho esizokuthiwa kwakubaleka kula madoda mpela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha ebuchabuleni bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-afrika afana nawo siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangalanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowabo abangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abasuka bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakala kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba nayo ukuthi kwenzakalayo esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi kushuthi into yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza lento esasiyiwanga lamakhiwa
siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya kodwa-ke hayi isikhathi asisavumi siyabonga kakhulu ukuthi kulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko kungathini lokusasa baba Ngwenya
siyabonga sihlanganeni khona ubunini bethu.
Ngithathele lithuba ukuthi ngibonge ubaba uMbuso Mgwenya, ungcwethi kwezamasiko. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo neviki ezayo. Lilami uMthembu Sembayo uGift Dube.
Kandele zinyezi, siyawagcina amasiko.
Siyabonga Gibbs. Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Siyalibona ngehlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani, kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahluko sokuqala, sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu leyesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje. Verse 3, ke bayisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, buyelani kimi. Usho uJehova Sebaothi, ngiyakubuyela kimi, usho uJehova Sebaothi. Verse 4, ningabi njengaboyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Khepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya. Aluba yimi engangiloba ngangaqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3, kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4, abantu babantamo lukhuni, abantu bokungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyatsho ilizwi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyo ndlela lezi kumbe ezameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo, kungayisikuthi izinto ezinhle. Kodwa ke indlela ezichuyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya labo esisuka khona esihlala khona sonke, kulabazali abangabantu abadala, kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala, kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane. Indlela zalaba bantu zokwenza ulutho zazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka ziyancomeka, ezinye lawe uyazibona akulandlela enhle elandelwayo. La into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi, umntwana oyisikhiwi uyazazi indlela zakhe, umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi, uyabesazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi lo mazenza uyazazi. Lawe ezakho indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana linelisakhulayo, lungisani indlela zenu nezenzo zenu, nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo, siphambule endleleni zokwenza kubi, senze izinto eziqondileyo ukwenzela ukuthi lawe ubuyele kithi. NgoJesu ngiyakhuleka, amen.
Sibonge umfundisi Thande Nkosintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPeter Ndlovu uMarco Dube uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPeter akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi lesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwa zoluningi ngebhola kuba ngcono nxa lilidwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungaphase kuhle.
Kwengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
Isystem ngasiyadayile ngabantu abangasove bhola. Iningi ngathe sebengena kubhola ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhatala forever, which is paid. Bayabhatala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhola.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa inhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi laye uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube lubaba useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngazisithi nxa ngisekholeji ngingena ku-Highlanders ngama-holidays asesuka ke futhi sesiye ikholeji nasesibaifuzi ngadlala esikolo.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udade wabo uEvelyn laye ube ngumgadli weqembu leHighlanders Royals obukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke phatheka kwezemidlalo wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja. Kudala iqembu leHighlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane, libalolonge ngobuciko babe ngumthwentwe ohlaba uSamila. Abadlali laba bagoqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Banda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi iHighlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo, kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Create a little patience. Ngoba coach is one now. They are good. All right. Kota, nothing in that patience. If you know my results are there and there, who are you to coach him? It's 1 year. Says Carl, this is the team I win the cup. Nothing, I'm a player. Finally, it's me. Teams go out. They might be there, but I'm not feeling happy. See me in our fan. So I'm going to go academy. For example, I just enjoy when you won a team and a helicopter. Who played a year of a family person? I think it's anything to me.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha eseCAF B lezinye ezokuba umphathi wabadlali uTeam Manager. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sizigqibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha. Oh, Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyathokakala ngenkundla engizoxhumana laphana kuFacebook page lami lathokakala ngasesh tipping nalo dumbo ngiyatholakala nakuTikTok futhi ngokunjalo ngalo dumbo bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukuvuka ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17. Ngiyafoneleka, ngiyatholakala nakuWhatsapp. Ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulombuzo othi kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla. Uyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lePhalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko nezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamilinkomo, Nkololo Gwana kwamatukandulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muye Zimbabwe.